So we zika descenda ba ku VOA Ndebele.
Njani mtshakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuNhlangula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha laya ku-123 izolo, futhi asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwelile baya ku-530.
Nxa ngingathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka kubo-$86 kusiya kubo-$90.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lamafutha ezimota sokuthwalise abantu abanengi amagabha avuzayo.
Kanye kakhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhabhali yakhe, ikhateli yakhe.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi umnotho welizwe ubulawa yizitha ezifuna ukumgenqula embusweni, abamabandla aphikisayo bathi inkohlakalo ekuZANU-PF yiyo esibulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha 59 izolo laya ku-123. Kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo labo bakhwelile baya ku-530. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabahlolwe izolo kutholakale abahlanu bele coronavirus, bonke ngabavele kwele South Africa. Luthi njalo phakathi kwabasindileyo abangamatshumi amathathu lambili ngabe Harare, kuthi abalitshumi lanhlanu ngabe Matabeleland South, abalitshumi lanye ngabe Mashonaland East, njalo oyedwa ngowe Midlands. Phakathi kwabahlanu ababanjelwa umkhuhlane izolo, ababili ngabe Matabeleland South, abanye ababili njalo ngabe Midlands, kuthi oyedwa ngowe-Mashonaland West. Asebefile bona balokhu beyisithupha. Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye leyamafutha ezimota sokuthwalise abantu abanengi amagabha avuzayo. Ukudla ukubalisa amafutha okupheka, irayisi, ichukela, izitshebo lokunye okunenginengi kukhuphuke ngokuphindwe kabili. Lokhu kuthiye uZulu ovele ethwele nzima engasakwazi ukuthi ebambe ngaphi. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi okwenza umumo ube mubi ngamandla yikuthi imali kayitholakali emabhanga kulabo abafuna ukuthenga impahla lezi phandle ngentengo engcono.
Intengo yempahla yezinto ezidliwayo lakho konke njengasetshenziswa ikanse okunye okumangalisayo. Nxa ngingathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka kubo-$86 kusiya kubo-$90. Into njenge-cooking oil sikibo $400. Ama-diapers kumbe lokho okusetshenziswa ngabantwana okusazitshubo khona sokubo 13,000. Ibhokisi mbe singathi case cheese ekhathana kakhulu leholo labantu nxa unanzela ukuthi uhulumende ubephawula ukuthi laba abasebenza ezindlini lezingadini bazahola ama-$900 kusiya phezulu. Kodwa-ke nxa ucabanga ukuthi ukhona omunye umuntu ozahola $900 ngezinye indlela uyabohola izinkwa ezilitshumi.
Abahlali bakoBulawayo benelisa njani ukuthenga lezi mpahla? Zikhona yini ezithengiswa ngentengo ephansi phandle kwalezi zitolo.
Sina sinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esesikunanzelele njalo sesikuthole ebantwini ukuthi abantu kabasenelisi ukuthenga ngoba ungathi uyathenga phandle yebo ye kungabe kungathiwa kungaphansi nxa intengo yakhona siyinanzelela kodwa baye befuna icash njalo kabasafuni ama $2. Abanye vele abaningi bathengisa ngamarandi kumbe ngama US dollar. Bonke abantu abahlala kuona lo mhlubulo welizwe eMathewelini South, eMathewelini North kanye loBulawayo. Uzafica ukuthi abantu abaningi kabasebenzi njalo imali ukuthi bayithole kunzima kakhulu. Imali ebhanga isidilihlo lentwala ukuthi uyithole angazi ukuthi uyabugeze ngapi. Abantu bayavuka ebusuku abanye balala khona ngale ukuthi uthole imali kube nzima kakhulu ngoba amabhanga amaningi akutshela ukuthi sifuna ukuthi sithole abantu abangu-50 kuphela yibo abazathola imali ngosuku ngosuku. Ngoba ngensuku zanamhlanje umuntu engathi ngiza kuphi imali engaka nge-300 kumbe nge-400 kayeneli ivini ukuthi engi-cooking oil. Yona le imali entsha okuthiwa yangena ama-$10 lama-20 mina nginje labaningi abantu kasikayibambi. Kodwa uzayithola ukuthi osiphatheleni laba abaningi labanye nje abatshintsha izimali bayabe belayo ukuthi bayithola njani iyabe ingamagqibha. Ipetroli ngomzekeliso besiyithela ngama-29 RTGS uvukisa ithelwa ngabo-$86 ngabo-$76 kusiya ngokuthi uthela nga kodwa yona iprice sibile bekwe nguhulumende lapha koBulawayo i-$76 yepetroli. Labantu abazabe begada mbe imchova mbe ngamabhasi labo sebezaba lobunzima obukhulu ngoba kutsho ukuthi sokumele lawo akhwele. Konokana zokuzadala ukuthi inhlupho zonke zibe khona ngenxa yokuthi izinto zonke zi-influenswa ikukhwela kwefuel.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kunjalo nje uhulumende uthi imali ayithembisa izisebenzi zakhe i-$75 phezu kweholo okwenyanga ezintathu ezilandelayo izathatha isikhathi ukuthi izisebenzi lezi ziyithole ngoba kukhona okusalungiswa. Uhulumende wathi izisebenzi zakhe zonke zizayithola limali kungakhathalekile ukuthi zivele zihola malini. Kodwa ziyabe zingasoze ziphiwe ezandleni ngoba izafakwa emakadini amabhanga lapho izisebenzi ezimele zivule khona ama-accounts. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ike yatshengisela kuliviki eMasingo isithi ifuna ababalisi baholiswe imali ephezu kwamadola angamakhulu amahlanu eMelika i-$520. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Modzitirwa.
Esipunguzwa yena ikhuluma uMinister Mavima esithi imali izangena yemali awenze depending ngama banks. Kodwa into esiyigijimisa kakhulu esiyifuna kakhulu yisalary. Yiyo esiyifuna kakhulu i-$520 per month. Ama allowances lawa yes engangena siyawayamukela kodwa asila qiniso ukuthi azangena yini njengoba bona behlala bekuchamba amanga ama days adlulileyo kade bekhuluma ngendaba zama allowances ukuthi abantu bazaphiwa ama allowances e-COVID elokuzeni e-COVID allowance kodwa sicine sibona abantu abaningi bengatholanga imali yona le. So siyakwazi ukuthi bahlala bekhuluma amanga. So ithina into esiyifuna esiyigijimisa kakhulu yisalary ngoba siyawazi ukuthi bangasinika isalary $520 ayisoze ichintshi.
Amalunga enhlanganiso yenu mangaki njalo udaba lokutshengisela luhamba njani?
Kubothwe isiphathamandla sehlanganiso yethu unkosazana Sheila Chisirimono eMasingo kade kule launch ema nationwide protest ukutshengisela ukuthi sizatshengisela ilizwe lonke. So yena wagcina ebotshwa emahofisini mcheke district education offices lapho yiko kade kule launch kona wala la isitokisini then wacina ephuma e-court ngemva kwekubhadala i-bail $500 wa representwa nge-lawyer ele Zimbabwe Lawyers for Human Rights Commission umnumzana Martin Mureri kodwa indaba yokuchengisela isasekhona isaqhubekela phambili sichengisela province by province ilizwe lonke until uhulumende asibadale o asihorise imali esiyifunayo $520 per month.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Sikhuluma nje abongi odokotela kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziphakathi kokukhalala umsebenzi lanxa uhulumende ezengezelele iholo ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% wazipha njalo le $75 phezulu. Zithi kayithengi lutho limali. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Indaba yezisebenzi zikahulumende iyazakala. Sasivele sikwazi ukuthi i-back pay phela izaphela. So akusimangalisi ukuthi siphelile. Kanti yayizahlala ingapheli njani yona yayivele isazakala ukuthi imali engaka. Okuzabanzima okwamanje ukuthi uhulumende ke abesebuyela emchineni yakhe aye printer ke ezinye izimali. Yikho njalo ozabangela ukuthi phela inflation ke ikhuphuke ngokuthi ipress ke printer imali. Sizavulwa ke 24 hours ukuze phela izisebenzi zikahulumende phela zithole imali. So siyakwazi ukuthi uhulumende ke uphakathi kwenkinga ngendaba yokuthi uzakwenza njani ngezisebenzi zakhe.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zingakhalala umsebenzi kungaba lomthelela bani lokho?
Inkinga esuka ibe khona ngendaba zikahulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ikuthi abanye bangkhona ke bathwele izikhali abanye bangkhona ke yiba bakhangela ke i-security. Nxa ke kungabantu abangadisturba ke kumbe singathi bangaphazamiswa endabeni zemali sibone ngani ke kungehlela ke ilizwe ngokubi ngokuthi nxa kuyikuthi amasocha angaqala ukuthi bafuna izimali kanti yibo abantu phela kade bechaya abantu nje nxa bekhala ngezimali nxa sokuzaba yibo ke abathi bafuna izimali asiboni kukuhle kuhulumende njalo abantu bakahulumende phela yibo ababona esikhangelele ukuthi khona yibo abenza uhulumende phela abe nguhulumende njengoba besebenza emahofisini. Nxa sokuyibo ke abaswela ke imali sokuyibo njalo abazaqala ukukhonona kuba yingozi ke elizweni.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi umnotho weZimbabwe ubulawa izitha ezifuna ukumgenqula embusweni, amabandla aphikisayo athi umnotho ubulawa imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende kaMnangagwa. Ekhuluma emngcwabeni kaMnumzana Stanley Leya emalibeni eNational Heroes Acre izolo, umongameli Mnangagwa uxwayise labo athi badiliza umnotho ukuthi bachiyane lalumkhuba. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi ukubotshwa kukamphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF esikhathini esedluleyo kuveza sobala ukuthi ingqungquthela zenkohlakalo ebulala umnotho zikuZANU-PF. Umkhokheli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda laye uchodoze ezinye iziphathamandla zeZANU-PF kutange esithi zikhohlakele. Udaba olusegudwini kulezi nsuku ngolwenkampani ye-Drugs International oluyilo olwabophisa uMoyo. Le nkampani ibikwa ilobudlelwano lomdeni kamongameli Mnangagwa. Kodwa akalulokothi loludaba uMnangagwa. Sibuze ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ukuthi kungani.
Angeke akhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhabhali yakhe, ikhateli yakhe, ngabantu bakhe bona laba benza njalo. Usuka ke abesisethuka kapanike nxa ke abacubungulayo ke sebekukhiphile ukuthi hatshi libona kusenzakala kanje icontract leyi, lowo yisihlobo, lowo ngumngane. Omunye ade bemphika ukuthi kabamazi, sibonile ama-invitation letter lapha ku-social media bembiza e-state house ukuzokudla idina laye. Kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende nalo vele ucorrupt kumangalisayo. Yikho-ke ngathi ecorrupt ke akumelanga abe sesiba nguye futhi osekhuluma-ke ngenkohlakalo ukuthi kayifuni yena evele eyakhiwe ngayo inkohlakalo, ephila ngayo inkohlakalo luhulumende. Yikho-ke angeke aziveze azichaze ukuthi yena nguye oyenza inkohlakalo. Uzabe lokho esibola nje abanye abantu, kodwa-ke iqiniso lisazakala. Wonke umuntu uyalibona lisegcekeni ukuthi inkohlakalo iphekwa yenziwa emzini weZANU-PF ke lohulumende kaMnangagwa.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. Sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Abantu abathi uhulumende sehlulekile ngabantu abalenjongo yabo abalayo, abantu abalenjongo yokugenqula uhulumende ngabantu yibo bona abantu abatsho njalo, yibo bona ababayenza izinto zibe nzima ngoba yibo abalawula, yibo abakhweza intengo, yibo ababona konke khonokho okwenza okwenzakalayo khonokho kubi kulethwa yibo, yibo abalimaza inhlelo zethu zonke zinyazwa yibo befuna ukuthi behlulekise uhulumende, yibo ababumbela uhulumende ukuthi akulalungelo loluntu. Zonke izinto zonke ezenzakalayo ezingayisizo njalo bengcolisa uhulumende yibo bona abantu abanjalo. Yibo abalakho ukuthi amafutha kati sebekhuluma ukuthi amafutha akabonakali, kanti ngumbani ongaboniyo ukuthi siphuma ngapha emumeni onjani. Umumo lo siphuma kiwo wecorona lo ubhazalalisa izinto, ubhazalalisa uhulumende, ukwehluleka uyehlulekisa uhulumende bona abakhona mhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke ukhangele phela thina vele emumeni wethu kati singabantu esidodombelayo, umkhonomi wethu kawumanga kuhle. Kodwa ngaze siphinde sitshaywa yicorona, kungani imikhonomi eme kuhle njani? Ingani iyasadalala kathi singokutshaywa yicorona? Thina singobani thina esingasala singachayekanga emumeni onzima kangaka? Asivumeni ukuthi into azimanga kuhle ngomumo esikiwo umumo wecorona. Yiwoyenza into zethu zibe nzima, kodwa kuzadlula lokhu.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umeli weNorton edale lePhalamende olilunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa uxotshwe kuleli dale watshelwa ukuthi engabhatheki kunhlelo zalo okwensuku eziyisithupha lapho elizahlala khona. Umliso uxotshwe ngusomlomo emethesa icala lokungaziphathi ngokwethusela amanye amalunga. Inkundla yesayithi yona ithi sokulokusilela kwamaphilisi abantu abaphila lomkhuhlane wengculazi elizweni. So Oku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7, mina ngugabadela Ncube ngilapha esigabeni selubhane ekuthiwa kwengondo komzitwa. Mina nje into engayisho ikakhulu ngendaba yamanesi liyabakhala lomsebenzi, ba right laba bantu because le imali abayifakeleyo incane kakhulu, i-$75 bazoyenzani umuntu ekhona ukuthi ejontshe imali like amabhiliyoni like u-Obadiah Moyo, imali zonke lezi azitshontshayo kodwa onesi abasebenza ebusuku nasemini bebhizi bebhekane lezigulane, especially njengamanje kulohudo ebulawayo kule coronavirus le ebulala abantu, babhizi abalala abantwana babantu but babanikeza ama-$75. If $75 bona banikeza abantu ababo for i-pocket money yesikolo but bathi kunikezwe amanesi besebenza nzima ngale nyanga, kubuhlungu lokho abakwenzayo lokho. Abayeke la abantu ukubusa mani sebehlulekile manje.
Madoda kuza kanjani ukuthi uChamisa athathe umuntu eMzarabani ayemenza u-member of parliament waseGwabalanda, athathe umuntu eChinoyi ayemenza u-member of parliament waseNsiza, athathe umuntu waseHarare amfake koBulawayo, kodwa abantu bakulezo ndawo whether kuseMzarabani kuseChinoyi kuseHarare ufaka abakuleyo ndawo, inzalo yakuleyo ndawo, ake ngithi abantu abangamashoni ubafaka endaweni zabo, abesethatha abanye from kuzo lezo zigaba aye bafaka kithi, thina sivalele ngaphansi. Hayi, kusase kuncane mfana wami Chamisa lokho kubonayo udilizwa indlela oziphethe ngayo, yiye kudilizayo. Kawudilizwa ngumonzora, kawudilizwa ngumakhuphe, uyazidiliza wena nge-tribal politics leyo iphetheyo. Umgabe kazange ayenze leyo nto yokuthi athathe umuntu eChinoyi. Yes, umgabe wayele tribalism enyenzima kabi, kodwa wena Chamisa mfana omncane wathatha i-tribalism kaMgabe wayenza yaba times 3, wafundiseka kakhulu, ufundiswa ngumgabe. Right, baye kuphike abantu baselobhengula okufanele babe ngamakhansili elobhengula, nxa uzuthethe uthi mbili wamlethe elobhengula ukuthi azoba ngukhansili, umthethe le ekuwatsana. Chamisa ugangile, ukuganga kwakho kuzaqedwa ikuganga kwakho ngendlela ogange ngayo, usazodestroy yeka uphele uthi nya mfana wami, kusase kuncane khona lokho kubonayo, kuncane kakhulu khona lokho kubonayo. Omonzora lawa bakwenzele into ezincane kabi, kunengabi okusazokudiliza wena, uzidilizela wena wedwa mfana wami usasemncane. Awuhloniphi abantu bendawo, awuhloniphi abantu basemathebeleleni.
Sawubonani bantu Studio 7, ngiyabonga ukungena kulolu hlelo. Okukhuluma kungusibindi wasenkayi ngokuhlela lapha sethembisa. Ngithi namhlanje ngike ngikhulume ngodaba le corona lolu, ukuthi uthole ukuthi kuthiwa wonke umuntu osuka lapha e-South Africa utholakala negciwane le-corona. Yebo, eqinisweni ikhona i-corona e-South Africa, kodwa ngendlela engibona ngakhona mbanzani ukukhona ukuphambaniseka okukhona kakhulu khona ngani lapho ufika kugcine khona abantu abasuka ngapha ngasekwele South Africa. Ngoba ungathi yenzelela wonke umuntu osuka lapha eSouth Africa uyasuka engumuntu ophile engelali igcikwane, kodwa bese efika segcina kulezi ndawo abagcina khona kuma quarantine esethola lo mkhuhlane, thuke sekuzokukhanya ngathi laba abantu bayavelisiwe lo mkhuhlane. Sihlezi thina lapha eSouth Africa angaze ngumbone umuntu ophethe lo mkhuhlane. Yebo, wona ukhona, kodwa angaze ngumbone umuntu ophethe lo mkhuhlane, njalo angaze ngumbone umuntu engimaziyo ngizokuthiwa umbe ubhubhile kula ngolo mkhuhlane. So sicela abantu kithi sinanzelele ukuba uma quarantine kulapho abantu abafika bephiwe khona le mkhuhlane, ikanti umuntu beziphilile. Yikho kwesinye isikhathi uthole ukuthi abanye babona kungcono ube babaleke bangene uma quarantine besesabela ukuthi bathole lowo mkhuhlane. Sicela ngathi bakuthi ihulumende singathi usukuma unanzelele lokhu, ngoba siyafa sibulawa yiwo ama quarantine, ikanti abantu babesuke eSouth Africa bangelawo mkhuhlane. Ngiyabonga, ludlulisele umbiko oluso phambili.
Bekungaba abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo eMalawi, umnumzana Lazarus Chakwera, uvikwa ekhokhela kukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. UChakwera uncintisana lomongameli Peter Mutharika. Ukuzamazama komhlaba kwele Mexico kubangele ukufa komuntu oyedwa izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu abathi umongameli Donald Trump wenza umsebenzi omuhle emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus selehlile laya kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini 37% kuphela. Inengi lisola uTrump lisithi ukhanya engazimiselanga ukuqeda lomkhuhlane. Uphenyo luveza njalo ukuthi ozancintisana loTrump kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamaDemocrats, umnumzana Joe Biden, ukhokhela ngemiklomelo elitshumi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi i-COVID yangkhona kathesi isihlasele kuma-states esakhuluma ngawo last week, ukuthi eTexas izolo kube le 7,000 new cases, leCalifornia yaba le 6,000 new cases. Ngoba abantu sake sakhuluma ngakho lokhu sebecabanga ukuthi njoba sokuchisa iCovid yayingasoze ispread as fast as it was going to spread njenge cold season, ngoba bona bathi yona iCovid ifanana le flu or ama pneumonia lani. So iwinter le spring kwakuncedisa ukuthi ama cases abe maningi. Siyabona futhi ukuthi upresident wayesefuna ukuthi i-economy ivuleke lapha e-America, and then abantu babuyele ezipanweni or emsebenzini ukuthi i-production le-economy ivuye. Ngoba siyakwazi ukuthi this year kule khetho ngo-November, so kusale 4 months. So kuqakathekile ukuthi ama-numbers for umongameli welizwe atshengisele ukuthi i-economy is doing very good for any re-election efforts.
Uphenyo kumbe ama-polls aveza ukuthi abantu abathi uTrump wenza umsebenzi omuhle kudaba lwe-coronavirus bangu 37% kuphela. Kanti uBiden laye ukhokhela uTrump nge 10 points kulabo abathi bazamvotela kukhetho lukamongameli ngoNovember. Ungathini ngalokho?
Mina mbona ngathiwa into zama-polls lama-pundits ikufisela ukuthi babe leqiniso ukuthi ngoNovember kuzaphuma kanjani. But singabuyele emuva sikhangele ukuthi ngo-2016 babe forecast ukuthi uHillary Clinton wayezanqoba by I think 10 points or 9 points ngesikhathi sonaleso. But sabona ukuthi uTrump wabuya wanqoba i-presidential race.
Emolini yakho lasebanganeni bakho abalelungelo lokuvota bathi bazavotela bani kulolu khetho?
Isihlobo zami labangani bami abavunyezwa ukuvota lapha bagijima lo Biden.
Umnumzana Tim Moringayi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamachumi phose ayisithupha izolo laya ku-123. Kwathi asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwela baya ku-530. Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye leyamafutha ezimota sokuthwalise abantu abaningi amagabha avuzayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Thank you.